Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyabonga Blessing ngokusiphathela indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 21 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Lanxa kukuhle ukuthi kube nezikole eziningi zokufunda, ukufundela ubudokotela, ukufundela ubunesi, obugqwetha ukuba ngu-accountant, okukhulu yikuthi abantu labo nxa sebefundile bayithole imisebenzi ebhadala imali eneleyo enza ukuthi bakwazi ukondla abantu babo.
Abahlali baka Ward 4 bensiza laba ku Ward 2 eMatobo esigabeni seMathebelele and South bayavota kusasa kukhetho lokudinga amakhansila kulandela udlakela oluqhamuke kulezi ndawo ngempelansonto edluleyo.
Abalandeli ama human rights balandela lokho abakufunayo. Ngesinye isikhathi uzakuzwa kuthiwa idemocracy ama human rights ngamatiyo kodwa bayakhetha.
Abenhlanganiso ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu bakhuthaza uhulumende ukuthi amise umkhankaso wokusukumeza abakulumsebenzi. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo odabuka kobulawayo uWisdom Moyo odume ngegama lezomculo elithi Mawiza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abahlali baka Ward 4 beinsiza laba ku Ward 2 eMatobo esigabeni seMathebelele and South bayavota kusasa kukhetho lokudinga amakhansila kulandela udlakela oluqhamuke kulezi ndawo ngempelansonto edluleyo. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo achaywe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF balimala kakubi kulesi sigaba ngesikhathi bekhankasela lolu khetho. Kodwa abezanu PF bathi labo bachaywe. Onqintisa emele iCCC Ward 4 NCSA umnumzana Augustine Gumede yena othi uchayiwe wadilizelwa impahla utshele uNtunkamili Nkomo weStudio 7 ukuthi uZulu lokhethi jikele kulumango. Uthi lokhu kulakho ukubangela ukuthi abantu bengayivota kusasa kumbe ukuvotela ibandla elibusayo ngoba besesaba ukuchiselwa imizi lokuchaywa izanu PF bengavotela iCCC.
Baba sikhuluma nje hayi umuma umi ngamazwi. Sigcwele ukwethuselwa sichayiwe sabulawa imizimoto kwabulawa iproperty yami yonke bazibaza ngena lekhaya ke. So hayi umuma wakhona hayi. Labantu bayaphiwifiye ukwethuselwa ukuthi votelani lelokhu angikwazi ukuthi kathi vele kuhamba njani ukuthi sikhethele ukuthi sivotele ngaphi thina sizikhethele.
Ungathi abantu balokwesaba okokuthi kabasoze bayevota kusasa kumbe bazavotela lelo bandla othi lethusela abantu.
Ye bangavotela lolele lethusela abantu ngoba umuntu angathi votela mina ngiyakuchaya sebebona lokwenzakale esigabeni kimi icandidate. Ikho kunye kunika isiye kakhulu sebesesabisela imizi yabo ukuthi ingatsha kumbe icine imali property yabo njengani. Ngoba mina ngikhuluma ngisenze nje kubulewe iproperty yendlini yonke bangene le ndlini wabulawa amawindi indlu yonke kwabulawa imota yami yabulawa wonke amazenge bengilamazenge ama-spestors phandle angu-20 abulewe wonke ama-solar panel akulanto ekhona endlini so sengumuntu oqala kutsha onganisenxiweni.
Impahla yakho le okhuluma ngayo ungathi ulahlekelwe impahla engena kumalini ngamadola emelika?
Impahla yami yonke elahlekileyo mbona la ku-2000 ingadlula 2000 yusi ingadlula to 3000 sengibala la ma-damages emota konke lokuyana kungazulasizi kungangena la ku-3000 or 3.something.
Ubabonile abantu abenze umonakalo lo?
Ngibabonile baba. Abanye ngabaziwayo njengoba imota zakhona bezibhaliwe zokuphangwa. Abanye bakhona bebefake ama-maski. Abanye bakhona kodwa vele siyabazi. Bayaziwa sikile ukuthi singabathini njengoba umuntu okwehlulayo angaza ukuthi akulandele ongayenza wesisa ukuthi uyaqhula
lithi ngabezano PF kodwa bona baya kulandula bathi babachayiweyo
hayi baba umuntu ohlakaniphile uphela uyakwenza konoko thina sichayiwe manje baqamba ukuthi thina besizichaya size singena lezibhedlela langasingathi thina sichayiwe walinyazo lempahla zethu konke okuningi kwenu konakele sareporta lezeki ayithathi inyathela lapho kuhle kwasijenisa obani ukuthi izeki la iyathatha uhlangothi
uZulu wesigaba sakho ozavota kusasa kukhona ongathanda ukukutsho kuye
engithanda ukukutsho kiko yikuthi bakithi siyethusele ngicela ukuthi lingabi lesiye buyani ngobuningi benu sizovota libuye ngobuningi benu ngoba asilandlela yokuthi singababisela njani ukuba khawulisa lathi yikuthi sibatshaye kuxa ngiyacela ngobuningi benu kodwa yomuhle ziyampondo wozani ngobuningi benu sizovota sikhuphe izanu endaweni yethu ngoba izanu umbulali yabulali izanu baba nkomo injengenje edlimzwane yayo yathi usayinika ukudla ufice sidlile imzwane ayisizweli idathina iganada thina pho ke angikwazi
umnumzana Augustine Gumede ngoncintisayemele ibandla le-CCC kukhetho lokudinga ukhansila ku-Ward 4 ensiza kusasa untungameli uphinde waxoxa njalo lesiphathamandla sezanu PF ensiza umnumzana Malaki Nkomo yena othakula kwesaba ukukhona kulumango Nkomo uthi ibandla le-CCC lesaba ukunqotshwa
ngathi umumo umumo oqondileyo umumo oright umumo ongeke wenza ama-elections angabi khona nangoba nje kube nesahlakalo esisodwa esenzakaleyo lapho sibone khona abantu bengani bayaxabana besethuselana amabandla ozomabili ngoba lelabezanupiefu nabe-m d c ngathi nabe-triple c kube lokuphamanisana bona bebodwa bekhona ngale kodwa ngaphanga nje amapholisa angenela endaweni yangkhona ukuthi ungabi lokuthi lodlakela usetshenziswe ukhampeni ngendlela e-right
kodwa abe-triple c ngitsho le candidate yabo bathi bachayiwe badilizelwa impahla ngabe bandla leyo
iqiniso elingaba khona ukuthi ngezombangazwe omunye nomunye uyabe ekhuluma emele icele lakhe ngokubona kumbe ngokuzwa kwethu nangokubona kwenzakale kwi-ground kwenzele kuba i-ZANU-PF ibe inomhlangano wathi laba abe-triple c babuya beqonde lapho okubuthene khona abantu abezanupiefu baba ngabantu ababagolombayo bekhuluma lokhu nalokhuyana okungayisikho okufaneleyo bakucine kutshunula abebandla lezanupiefu basethi hayi siyeke beni thina silapha ngoba thina sibhujile ngazinezinto emapoliseni lizahamba netek ukuthi khona emleza lapho esikhona sibhukhise ukuthi nasibezikhona nabanaba sekengani babalanda so ukutshana lokhu kwaba yindlela yokuthi njengabantu nje bekupolitics abantu abayiyeli ukuthi sicane lapha nalaphana kodwa asingene sithi thina yinto esesingayithatha sithi sivikela ukuthi kube nokhetho kumbe singamemezela ukuthi khona lolu khetho alisabanga free and fair ngenzela ukuthi amabandla wonke omabili abe sejengiselana ukuthi ngubani ongubani ngesikhathi esini yikho amaphosa athi omunye nomunye aza athenze umhlangano akube nendlela yokuthi omunye nomunye ubhukisile endaweni
kuyiwa votwa nje kusasa babankomo kukhona yini ongathanda ukukutsho kuZulu wensiza ovotayo ngoba abe-triple c bakhalakhala bathi kulokufuthelana njalo kababona ukuthi ukhetho luza kuba ngolukhululekileyo
sengathanda ukubana ngitsho yikuthi zeyokuqala khona ekumbuzo ouqale ngawo bakwathi udlakela alivunyelwa kwezokhetho okwesibili ibandla le-triple c lilelungelo lokuthi bana laso likhampeyine lingene kukhetho ngendlela eqondileyo nangendlela futhi njalo esemthethweni okubana uma lithe lalo lakhampena lade ukuthi lisekelwe ebantwini alikhuthaza abantu abazahamba kusasa siyebona ukuthi ofunwa ngabantu ngubani ngoba ngale ndlela uma abantu bezachasa ikhalakhala ukuthole ukhetho alisoze liqonde ngendlela ukuthi sokube nalokhu nalukhana mina ngakutsho kubandla le ama-triple c ukuthi ukhetho selukhona likhona kusasa abantu abatshela abantu babo bohambe bayevota njalo nje amapolisa asekhona ukubanakhangele ukuthi akula muntu ohlula izomunye ivoti yomuntu yi-secret ngaze kwesikhathi khona umhlosezelo wathiwa lokhu nalukhona but ebhokisini ungena wedwa nga ibandla le-triple c lisithelani labantu sasiza kubona phela kusasa ngemva kokhetho ukuthi khona abantu bavote befuna omunye nomunye ungena ebhokisini lakhe siyevotela ibandla
so Umnumzana Malagi Nkomo ngowebandla lezanu PF esigabeni sensiza. Limuzwe ixoxa ecingweni loNtungamile Nkomo o Studio 7. Ekunanzeni usuku olwe Africa Human Rights Day namhla, abenhlanganiso ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu bakhuthaza uhulumende ukuthi amnise umkhankaso wakhe wokwenza kube licala ukuqhuba imisebenzi yokulwela ilungelo loluntu elizweni. Bathi njalo imisebenzi yabo ivikelwe isivumelwano samazwe abensundu ese-African Charter kanye lesisekelo sombuso seZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamanye amazwe awezwekazi labensundu ukunanza usuku olwe-Africa Human Rights Day likamhlaka 21 Mfumfu. Encwadini yabeZim Rights ethunyelwe intatheli izindaba ngumqondiso walenhlanganiso umnumzana Dzikamayibere, bathi bakhathazekile ukuthi eZimbabwe liqhubekela phambili ngokungahloniphi inhlelo zamalungelo oluntu eAfrika. Omunye wabakhankasela umbuso wentando kaZulu umnumzana Charles Nyoni upha umbono wakhe phezu kokunanzwa kweAfrica Human Rights Day.
Sisikhangela nje kwalese Zimbabwe kusegcekeni nje kusobala ukuthi ilizwe lase Zimbabwe kungasenani ukuthi nalo nje liyipart and parcel yaleli charter, kodwa yona ngokwayo ayilondolozi amalungelo la abhaliweyo, njalo kayiwakhuthazi ngoba ukwenza wayo ilokhu ivala isikhala lesi esisetshenziswa nguZulu ukuthi akhulume amalungelo akhe njalo ilizwi lakhe lizwakale.
Wengeza uNyoni esithi kusobala ukuba eZimbabwe likhuluma okunye ngomlomo kodwa lenze okwahlukile ngezenzo zalo.
Okuyinto ezisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ilizwe laseZimbabwe liyayelisa leyi-charter ngokungalikhuthazi. Uhulumende okhokhelwa ngumnankagwa ukhuluma ngomlomo esiya esandleni sokudla ngapha ngasenxele asuke esenza ezinye izinto ezitshengisayo okuthiyenile lalokho okukhulumayo. So into ebuhlungu, into edanisayo ukuthi asiyi phambili njengelizwe kodwa sileke sibhoda sisendaweni eyodwa angathi singabantu abalohamba abalohambayo kuchebe-chebe.
Kwasekelwa ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uDr. Felix Mafasibanda.
Abalandeli ama-human rights, balandela lokho abakufunayo. Ngesinye isikhathi uzakuzwa kuthiwa i-democracy lama-human rights ngamakhiwa, kodwa bayakhetha. Singabuye eZimbabwe, omama bayatshaywa, bayabulawa ngama-political parties, bayabanjwa uganyavu. Lezi nsuku siyakhala u-Honorable Tofa, umama ongabatwana esiza etshayela ukuthi uncengana labantu ukuthi bavotele ibahlakhe le-CCC.
Kodwa enye ingcwethi kwezombusazwe eyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi inkinga zeZimbabwe zizolungiswa nguZulu waleli lizwe.
Kumele sinanzelele ukuthi i-regime esidila layo injani, njalo iphila ngani. Silokhe sesilama-research amaningi esayenzayo, sikhuluma ukuthi ama-institutions la wonke ziyakhepjani. Sijala ukuzwa president ikhuluma abantu ukuthi ibantu wokura bagowukura, uyabe khuluma khonoko yokuthi siyabhala ama-documents sikhulume kodwa kungela action, kungela citizen agency.
Ingcwethi zokulondolozwa kwamalungelo oluntu zihlala zikhonona ngokwenziwa nguhulumende ukuhlukuluza bonke abaveza imibono ehlukile kule yakhe, abagoqela intatheli izindaba, inhlanganiso ezizimelayo, abamabandla aphikisayo lezinye inhlangothi zempilo ezikumsebenzi wokulondolozwa kwelungelo loluntu. Imizamo yokuthola umbono kahulumende yehlule njengoba ubelokhe engakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yebulenjini eye-WhatsApp umphathintambo wezemithetho oyisiphathamandla njalo seZANU PF umnumzana Ziyambi Ziyambi. Ngezikhathi eziningi iziphathamandla zikahulumende ogoqela yena uZiyambi zihlala zivikela ukubunjwa komthetho wokulawula umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo owe-PVO Bill, zisithi lezi nhlanganiso zisetshenziswa ngamazwe athuthukileyo ukuphambanisa umbuso weZANU-PF njalo esebenzelana labamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uvule okusemthethweni isikolo sokuqeqesha odokotela ekolitshini leGreat Zimbabwe University eMashingo. Ikolitshi leli elibizwa kuthiwa yiSimon Mazorodze School of Medical and Health Sciences ngelesine lamakolitshi kahulumende aqeqesha odokotela kwele Zimbabwe. Amanye agoqela ele University of Zimbabwe, iNational University of Science and Technology, leMidlands State University. Kusenjalo okwamanje ilizwe likhangelane lodubo lokuswelakala kwabodokotela labongi abahlezi bekhalala umsebenzi kanye lokuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngenxa yokungatholi iholo eleneleyo. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga e-Central Committee yebandla leZANU-PF, othe bemukela ngenjabulo intuthuko enziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Njengesithembiso esayenzwa kumongameli wethu oweZimbabwe ubaba uMnangagwa ubana sikusukela engena ehofisini sokutshintsha amagiya sesisuka entweni zokupolitika ngezikhathi zonke sesingena ku-developmental attitudes and gear.
Singathi kuyini okusitshengisela ukubana sokube lentuthuko kulokhe umongameli uMnangagwa athatha intambo wakhokhela isizwe?
Uyatshengisela ke ngendlela aseyenze ngayo since engenile embusweni sesibonile ubana uloke zama ngamandla ke wonke ubana lungisise izinto ebezingalunganga. Khangela imigwaqo iyakhiwa, khangela amadamu akhiwa ngobunengi bawo, khangela amagetsi kuyazameka ubana lawo afakwe abe khona. Nanku iwange unit 7 lo unit 8 uyakhiwa, kusakhulunywa ngale kubadoka god ngale lako futhi konke lokho.
Namhla umongameli Mnangagwa uhambe wayavula kusemthethweni ikolitshi eleSimon Mazorodze School of Medicine. Abaningi baya kuso la khonoko besithi akulancedo ngoba imisebenzi kayikho njalo kabahlawulisi odokotela ngemfanelo. Uthini ngakho lokho mnumzana Chuma?
Upresident wethu useMaswingo eGreat Zimbabwe University lapho avula khona iSimon Mazorodze School of Medicine khona ngale eMaswingo. Siyakwazi ukubana esinye isikolo esasivele sikhona kudala ngeseUZ nalapha ebukobulayo eNAS kathesi sokule esinye ngapha eMaswingo esesivula officially, khonoko kutshengisa impumelelo lokuhambela phambili okwenziwa ngumongameli wethu ukuthi sithuthukise isigaba sethu noma kusiba lama brain drains odokotela bethathwa kodwa thina ngapha sizabe siloku sila trainer mhlawumbe nxa umkhono wethu siba right abanye sizabe siloku silabo khona. Kuhle ukuba le human capital khonoko esikwenzayo. Into eyenziwa ngumongameli wethu siyayincoma kakhulu.
UJoseph Chuma ngomunye wamalunga e-Central Committee yebandla leZANU-PF exoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Sibuye sezwa umbono kamnumzana Efi Dlela Ncube, umcubunguli wezombusazwe mayelana lalolu daba.
Lanxa kukuhle ukuthi kube nezikole eziningi zokufunda, ukufundela ubudokotela, ukufundela ubunesi, ubugqwetha ukuba ngu-accountant, okukhulu yikuthi abantu labo nxa sebefundile bayithole imisebenzi ebhadala imali eneleyo enza ukuthi bakwazi ukondla abantu ababo. Ungakhangela khathesi odokotela bathwele nzima kakhulu, kabaholi lutho, bayehlule ukufundisa abantwana, bayehlule ukwenza noma yini, sengathi azange bayafunda ezikolo. Ngakho-ke yikho kuqakatheke kakhulu khona lokho ukuthi kulungiswe umnotho okwedlula nje ube kuvulwa izikolo lapha lalaphana, ngoba kulula phela ukuvula izikolo kuyo yonke indawo, ungazivula uzivule uzivule. Kodwa umbuzo uthi lezo zikolo zilethani kulabo ababe sebefundile kuleyo ndawo? Kulapho esileka khona kuhulumende kukhona lokho, kulapho kufanele kunqandwe khona izinto. Okwakhathesi uyehluleka kakhulu, kuyadingeka ukuthi abantu abazabe sebefundile bayithole imisebenzi njengoba sengike ngasho, kodwa bangayitholi nje kuphela, bahole imali enengi ehambisana lemfundo yabo nomsebenzi lo ababe bewenza, kungakhathaleki ukuthi bathi. Okwakhathesi bonke abantu abaqhatshwe nguhulumende abafundile, yebo bafundile, kodwa kabaholi imali.
Kwenziweni-ke Ncube?
Akulungiswe-ke khona lokho. Okwenza bangaholi imali akula mkhono oqondileyo, okwenza umkhono ungaqondi ezepolitiki kazimanga kahle.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ngumcubunguli wezombusazwe. okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ababona ngokwenzakala emphakathini abakuhlangothi lwe-UN Global Humanitarian Overview bathi kulabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele abadinga uncedo olutshiyeneyo. Umnumzana Martin Griffiths ophethe uhlangothi olubona ngokuhlenga uzulu uthi bayalamba okumangalisayo abanye abantu ngenxa yokudumala komkhathi lokunye. Uthi impilo yabantu inzima endaweni eziningi emhlabeni wonke jikelele. Esethula umbono wakhe ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele ku-OSCE Development Assistance Committee Peer Review, Nkosazana Samantha Power okuhlangothi lwe-USAID uthe lo nyaka kukhanya kulobuzima ebantwini okwedlula iminyaka yonke. Uthe umhlaba wonke jikelele ubhekane lendlala emangalisayo, ukudumala komkhathi okwesabekayo okubangele ukuna kwezulu lesikhukhula endaweni eziningi ezigoqela kwele Pakistan kanye lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Uthe akulalizwe elilodwa elilamandla okuphatha konke lokhu ngoba ufuna abantu bebambisane sonke isikhathi ukuze uzulu aphile kahle. Uthe imizamo yokulwisana lezehlakalo lezi siphambaniswa ngumnumzana Vladimir Putin, umkhokheli wakwele Russia ohlasela ngamandla kwele Ukraine. Uthe kuhle kakhulu ukuba amazwe amaningi aphathisane lele Ukraine ekuncedeni iziphepheli ezisabalale umhlaba wonke jikelele. Uphinde wathi amazwe amaningi aseguqule imithetho yawo esenzela ukunceda ele Ukraine elihlaselwa ngele Russia. Uthe lokhu yikho okufunakalayo ngoba akulalizwe eliphumelelayo uma lidonza lodwa. UPower uphinde wathi ukubambana lokusebenza ndawonye kwenza ukuba abantu bazizwe beyingxenye yomhlaba. Uthe okwamanje kuningi okungenziwa ukuze kunikwe ukudla abaswelayo emazweni ajiyeneyo. Uthe lo nyaka elemelika selisebenzise amabhiliyoni edlula ijumi lamadola, $11 billion, yokunceda abaswelayo lokuthuthukisa abanye emazweni ajiyeneyo. Uthe njengalokhu okwenziwa ngomnyaka ka-2016 kuncedwa eleSomalia ekuliseneni ngendlala eyesabekayo, kumele amazwe abambisane njalo ukuphandela abaswelayo emhlabeni wonke jikelele. UPower uthe abantu badonsa nzima kwezempilakahle ngoba sebephila kwesikhathi esifitshane. Uthe kuzwisa usizi ukuba amazwe ehlulekile ukubuthanisa imali efika phose amabhiliyoni angamajumi amabili, $18 billion, yokuvuselela isikhwama se-Global Fund. Wezokukhudumala komkhathi uthe elemelika likhathazwa ngenhlupho ezibhekane labaswelayo abathole nzima ngenxa yezehlakalo ezibangelwa yikungani kahle kwezulu, ukuthunqa kwentuthu ezibangela ukufiphala komkhathi lokunye. UPower uthe bazimisele ukunceda amazwe athiyeneyo ngokwethulela uzulu inhlelo ezizalimukisa abantu ngokukhudumala komkhathi. Uthe kumele amazwe amanyane njengalokhu akwenza kwele Ukraine ukuze kunqatshelwe izehlakalo ezidalise nzima uzulu. Uthe nxa kungenziwanga konke lokhu umhlaba wonke uzalahlekelwa okumangalisayo.
Belilalele kudaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni kakhilikithi selifinyelele ukungena esigabeni se-Super 12 umncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa kwele Australia kulezi nsuku. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnqoba wokwenza iqembu lama-Chevrons iqembu lakwele Scotland ngama-wickets amahlanu emdlalweni walo ugcina wesibasi ka-Group B yikho kweleneliseyo ukuthi lifinyelele isigaba se-Super 12. Intatheli zindaba yezemidlalo uPraised Mdlakama uthi ukuphenduka kwamqeqeshi uDave Houghton yikho sekudale umehluko omkhulu ekudlaleni kweqembu leZimbabwe lona ebese liphenduke umthatshuzwa eminyakeni edlileyo.
Sekune improvement enkulu kakhulu since uDave Houghton waqalisayo ukukhotsha ama-Chevrons ngoba singakhayela i-performance yabo throughout tournament yonaleyi bawuyethu badliwa eyodwa layo naleyi abayidliweyo kube ngama-mistakes abo awe-baiting ukuthi bebe-rush ama-shots abo. Isikole kade besidinga besisilale kakhulu and sibone namhla i-Ireland correcta bona bedweke ukuyenza beyi-chaya i-West Indies.
Iy'ntatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mgogwera uthi iqembu leZimbabwe lingabe liphumelele ukuyadlala kusigaba se-Super 12 kodwa kumele lilungisise indlela elidlala ngayo.
Badlale kuhle sibili kodwa sisiya phambili imbona ngathi kumele silungisise ikakhulu laba abaqalisa ukuthi ayibhola ngoba singaluza ama wikezi ngokuphangisa kungasambaza kuya phambili ngoba kathi sizehlangana lentshantshu sibili
kusigaba sesikupa 12 iqembu leZimbabwe likusibasika group 2 ndawonye namazwe abalisa ele India, Netherlands, Bangladesh, Pakistan kanye lele South Africa kusibasika group 1 kulamaqembu abalisa ele England, New Zealand, Australia, Sri Lanka, Afghanistan kanye lele Ireland amaqembu azaphutha imidlalo yesigaba sesikupa 12 ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane kuzibaya zombili iwaza dlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano esesemifinal udlakama uthi ukufinyelela udlala kusigaba sesuper 12 kuvelelwe kumele kwenzakale ngoba ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe akuzinga laphezulu emdlalweni kakhilikithi
sesiya kusuper 12 kathi sesiyahlangana lezinkulu yikho lapho sesizabona khona ukuthi i-improvement yethu leyi isifikisa ngaphi ngoba sobala kathi ukuthi asikho kuma-teams lawa asingathi ama-associate nations thina silapho-ke kulezi ezinkulu but nxa sikwezinkulu singaphi thina ngoba sesiyahlangana nabo-India u-South Africa ngamathimu amakhulu
imidlalo yesuper 12 iqala kusasa ngomgqibelo lapho ele-Australia elizadlala khona lele-New Zealand iqembu leZimbabwe lona lizadlala ngomvulo lapho elizadibana khona lele-South Africa ngimele istudio 7 ngobulawayo ingu-Joseph Njanji
Ichi Woza Friday my darling Woza Friday
Kuliviki kuhlelo Woza Friday sinomculi osakhulayo ophuma kobulawayo uWisdom Moyo odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Mawiza yena ke ucula umdumo wekwaito asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda
wekwaito uthandwa ngontanga njalo iningi labo lithi libizwa lisabele kulumculo silomfana wekazi namhlanje siyakwamukela moyo labalaleli bafuna ukwazi imbali yakho
izilami ngowisdom moyo elomculo ngomawiza mphuma entumbane entumbane kogogo mfunde ophuma high school ngafunda la Sibuya Polytechnic kathesi ngifunda eNust ngistata i-BCom in finance
Yes, thank you.
Uthi waqala ucula esafunda esikolweni esesecondary ephelapheka imculo yakhe ngapha ethaya isikolo njengesikolo
ucula ngiqale empophoma high school asiku new school choir laku drama club after that ngahlana lothovini ngabe ngicula ikwaito yena ubecha imculo we hip hop ngomunye engathi umgumile so kathesi lokho ngishaya yena ikwaito
uWisdom Moyo oziwa ngegama lokuthi ngumawiza exoxa lapho lo Ezra Chisa Svanda ku-Live Talk namhla sikhangela udlakela lokulwisana ngezombusazwe osolusabalele elizweni ngaphambilini kokhetho lwama-by-elections enCiza. Singekehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abahlali baka Ward 4 benCiza laba ku Ward 2 eMatopo esigabeni seMathebeleland South bayavota kusasa kukhetho lokudinga amakhansila kulandela udlakela oluqhamuke kulezi ndawo ngempela nsonto edluleyo. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays besilomculi osakhulayo odabuka kobulawayo uWisdom Moyo odume ngegama lokuthi Mawiza. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu namhla olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ntambama.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.